Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 6 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isigodlo sommeli uhwele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheta Gwirei zingele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswa ngohulumende lo.
Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebese sithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Munzora.
Unobhala jikelele akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu.
Inhlanganiso yokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sicothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kombhikisho omkhangelelwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isigodlo sommeli wele Melika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Sheta Gwirei lenkampani yakhe yeSakunda Holdings ngele Melika izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili, kodwa ziqondiswe kumazetheswa lenkampani yakhe. Elemelika lifakele uDagwirei izijeziso lezi lisithi ungomunye wabantu abaphatheke kumisebenzi yenkohlakalo, kanti njalo uncedisa uhulumende ukuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo uthe ilizwe lakhe alisoze ligoqe izandla lisekela uhulumende weZANU-PF esephula amalungelo oluntu. Isigodlo selemelika eZimbabwe laso sethule umbiko waso enkundleni yokuxhumana eTwitter isithi ukuthenga amathalakitha kunkampani yemelika iJohn Deere okwenziwe ngeleZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula kuveza sobala ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla azijonganga uZulu njalo aziphazamisi inhlelo zokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Sengeze sathi nxa eZimbabwe lizimisele ukuhuga abatshali bemali kumele lilethe inguquko kwezombusazwe lakwezenotho ezihlupha uZulu. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana lo Tagwirei ngokwakhe ngoba uqume ucingo lwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebedubekile bejeziswa ngohulumende lo, beswela ezompilakahle, beswela imisebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka 31 babotshwa, batshaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sithola ukuthi iZANU-PF ithola uncedo olukhulu sibili ebantwini abanjengo Tagwirei. So izijeziso lezi zilungile sibili. Yiba sebezinxusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerica, ngathi yiba bazinxusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
UTagwirei ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okuchiyeneyo. Ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yesakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi zizaquma nje emnyimthambo yezimali enceda iZANU PF kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi iloba belama parastatals njalo kodwa hayi bona kuzaba kuzaba nzimela sibili besilisa lamazwe ase-Africa njalo afake ezinye izijeziso ngaba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuqamula kwephula amalungelo abantu ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukutshengisela lanxa befuna ukumela amalungelo abo. So mbona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejeziswe kakhulu nguhulumende. Njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana njengoba abantu laba abanjengoThagwere kuyiba basekela iZANU PF sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU PF ithole imali ayithola endulo kodwa lokho kulama-parastatals lokho kulama-tender achiyeneyo sesibona abaningi sebebenefitile through into ze-corruption nokuxhwala so bazazama ezinye indlela ukuthi bebe le mithambo yomnotho kodwa la bantu lamele bedinga amaqhinga bekele ukuthenga emashop abo bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli labangabahuquluzi bomnotho welizwe.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umanyano wamazwe womhlaba owe-United Nations usukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu ikakhulu ilungelo lokuhlangana kumbe ukukhuluma okusenhlizweni kaZulu. Ibandla le-MDCT lilandule imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebesesithiwa sesisezandleni zikanobhala jikelele wobandla umnumzana Douglas Monzora. Imbiko le eyethulwe ngamaphephandaba obulembu be-intanethi ibisithi uMonzora ubesevimbe amahofisi la esithi umkhokheli webandla leli unkosazana Thokozani Khuphe lenye inkokheli bebengasavunyelwa ukungena emahofisini la. Elimbiko ibisithi njalo kulokungezwani kuleli bandla okubangelwa yikubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni olandule konke lokhu.
Ngiyabonga msakazi, ngibulise nabalaleli emakhaya. Hayi, sikubonile ngempela abezindaba bebhala into engekhoyo. Unobhala jikelela akazange wakwenza lokho, akanawo phela amandla okuvala ama-ofisi avalele abantu. Ibandla liphethwe ngumama uKhuphe okwamanje, nguye u-acting president. Uzokhumbula ukuthi omunye wama-MPs wethu kuthiwa ubanjwe i-COVID, nomunye wama-members ethu usuke washonelwa isihlobo sakhe seduze kakhulu, kwase kungathi ukucatshangelwa indaba ye-COVID. So mama uKhuphe wasethi kungcono kuvalwa ama-office abantu beye ku-self-isolation for amaviki amabili. Ngikhuluma nawe nje udokotela ube ku-self-isolation, uyiqedile namhlanje 2 weeks yakhe iphelile. Izowavula kama-office ngemva kokuthi abantu beku-self-isolation for 2 weeks. Uzobona-ke uzokusetshenzwa. So bebantu bebesebenzela emakhaya bonke ngenxa yendaba ye-self-isolation. Hhayi, akula nto enjalo efana nale abayikhulumayo. Ibandla lethu libandla elisebenzisana kamnandi. Ngiyafisa nje ngenye imini ngake ngibize abezindaba bake bezojoyina ku-standing committee babone ukuthi sisebenza kamnandi kanjani. Asinabo lobu budlwangudlwangu labantu abangontando ayiphikiswa njengendlela abezindaba abafuna ukukhuluma ngakhona. Hhayi, umama uKhuphe uyiphethe esidukwini.
Sesike sezwa ukubana kungani kulokuphoselana aqatha kubandla kudaba lokubandlululana ngemhlobo i-tribalism kuhamba njani? Kulokungezwani yini ngomhlobo?
Lolu daba lokuchasana ngokuhlanga hayi luvelile ngempela ukubona ngikhuluma nomunye wezindaba na kulokhu abakubiza bethi Facebook. Kube khona omunye wezisebenzi ubethi yena uxoxa lo mngane wakho omunye la ongaziphathanga kahle njengaye, wazethi umngane wakhe lana wasewaveza ke lama ma-charts mabi ngempela, achaqisa umzimba. Kodwa sizohlala njenge-standing committee ngolwesihlanu sithi ukufakela amehlo, fakela izibuko loludaba. Angikhulume nawe ke msakazi ngolwesihlanu ngikunike impendulo ukuthi standing committee sibheke kanjani le ndaba. Hhayi, indaba ye-tribalism imihlangano thi uqala sawucala nje ukuthi silwisane ne-tribalism. So umuntu obonisa ukuba tribal enhlanganweni yethu akula ndawo for lowo muntu.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Yezokholo lwesiKristu eHabakuk Trust sichothoze uhulumende ngokwephula amalungelo oluntu elizweni ikakhulu edolobheni lakoBulawayo kulandela ukuqoqwa kokutshengisela okukhangelelwe ngeviki edluleyo. Inhlanganiso le ithi abantu abahlukuluzwa babalisa unkosikazi Otilius Banda, omnumzana Dawanda Mujehiwa, lo Takunda Madzana labanye abaninginingi. Lokhu kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa wawukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athe ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Isiphathamandla salinhlanganiso eHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
So i press statement njengazulu wonke goqela izizukulwane ngoba ama citizens goqela ama government institutions ama independent commissions kulamanye ama initiatives enziwa iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, le heads of Christian denominations lapha abakhulumisana khona lo hulumende labanye abantu ngezinto ezifananayo. Kodwa le press statement nje ukuze umhlaba wazi ubana iHabakuk Trust iningathi mayelana lokwephula kwamalungelo abantu. Okwesibili, nxa siqathanisa sikhangela izabelo ezichineyo abantu abathunjwayo bachaywa, sithola ukuthi koBulawayo inani labantu abathunjwayo bachaywa bathotshwa baningi nxa siqathanisa lezinye indawo. Ababotshiwe ngabe babaningi sibili kwezindawo njengaseHarare, lezinye indawo eMaswingo and so forth. Kodwa sithola ukubana abantu abangenelwa ezindlini baningi kakhulu koBulawayo. Abantu abangenelwa ezindlini kungani ngamasela basifika up to 8 or 9 baningi ngapha koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo. Siye kuliqiniso lokhu sesakunanzelela ukuthi sonke isikhathi uma kulokutshengisela kubotshwa abantu abaningi koBulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo. Kodwa khathesi sithola ukuthi sibili amanani angikhona ngani yalingana nxa sigayela abantu ababotshiweyo. Kodwa abantu abahlukuluze ngendlela engafanele bathunjwa bachaywa baningi koBulawayo.
Liyamanyana labanye yini ukuthi lichothoze lokhu okwenzakalayo?
Sisebenza le Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, njalo siyasekela imizamo ye Heads of Christian Denominations ngoba thina si-organization eyodwa encinyane. Kodwa kulenhlanganiso eziningi ezinkulu zesiKristu ezigoqela zona lezi inhlanganiso. So sisebenza le nhlanganiso eziningi, asisekeli ibandla lombusazwe kodwa sisekela iJustice.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu elwela ilungelo loluntu iHabakuk Trust, obekhuluma ecingweni losithandekile inhlangano weStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet le newzimbabwe.com lithi intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Amafutha epetulo aseyi $93.15 esuka ku $71.62 ilitha linye. Kuthi ilitha linye le dizili seli $83.36 lisuka ku $62.77. Iphephandaba leHerald lithi kulezisebenzi zebandla leZANU PF ezeofisini yebandlaleli eHarare ezingamachumi amabili lasithupha 26 ezitholakale zilegcikwane leCoronavirus. Leli bandla lithi lokhu kuvele ngemva kokuhlola izisebenzi ezedlula ikhulu lamachumi amahlanu lane 154 ukuthi zilegcikwane leli kumbe hatshi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu umlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalizwa abasakazi beStudio 7 uNcube okhuluma. Kanti kahle kahle cela lisibuzele bona banabo bezomvikela umkhokheli wabo libimfonele limbuzo ukuthi abantu babotshela ukuthi waye besitha bafuni ubusela oro abafuni inkohlakalo oro babotshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasosha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi waye besitha abafuni ubusela. Wena ufuna ubusela bugcwele kube khatamasela la njani kahle so befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela mabe senza kanje
injani umsakazi igama uNkero ngokomoyo I mean ngokuthi nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nqabe sithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese bechaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyaso ay kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe kunzima kakhulu.
Ngiyabingelela mina ngualeki Nyathi. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Lela mapolisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu bona okwabo nje. Igamenta zeZimbabwe lendaba nayo kuphela bangasutha bona balulame bona konke kuright. Abalandaba nabantu kunzima kakhulu into eseZimbabwe iyethusa iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la eAfrika.
Sanibona abantu bakithi linjani ngezindawo hayi bantu bakithi siyabona ilizwe se iZimbabwe isikwesinye isimo amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho yazi umnankabha uyayangisa enje umnankabha kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni abantu bayamdlonda abantu bayaminyanya ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona ufuna ukubhidlize ibandla le-MDC still uyehluleka mnankabha. Umnankabha kube ngangomuntu ofundileyo kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezinto ezingabonakaliyo ukuthi uyenzani kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla ukusaba umkhuhlane kuyenza kuphela abantu vele still bazibulawelwa yiZANU PF. Umkhuhlane lo maybe sekungenzeka uqanjelwa umbanga futhi abantu uyakhuphuka uyakhuphuka kanti abantu bathekwa ngani ngoba imali yonke bayitshontsha bayehluleka akula zinto zokuvikela lo mkhuhlane abantu bazibulawelwa yindlala ngapho abantu bavalela izindlini kanti uthi abantu baphile ngalo ukudla bakuthenga ngani elizweni kungena mali kusobala vele abantu bakithi ilizwe leZimbabwe ngeke lisalunga angeke lilunge ilizwe liya ivele seliphelile abantwana beZimbabwe phela lokuyangisa njalo kuzwisa usisi mani ukuthi abantu bazahlala behlupheka njalo nje kuze kube nini behlukizwa ngumnankabha wamakhehla nasegugile la
salibonani wasakazi wam Studio 7 igama lami uNdodana Ndlovu ngokokuya
intambo yenkaya egonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngokuhlala ndlapha egolo kwamanje. Isituation ikakhulu ngathi simo sisekhaya. Asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto esizitshelwa ngabantwana nento kade sizibona isikhathi sikankomo sikamgabe. And njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi mfuna ukufa bakhawulisile bengcwaba kodwa lami mbakhawulisile kakhulu nje emandebeleni ngathi uyakubheka. So kuyilokhu akuthi kuyathunjwa olukhume ngezansi usesaba usemenze igugrawundi ongakuthi siyasina nkululeko elizweni sibe sizibuzi kathi manje sokhululeka nini thina nje amaZimbabwe.
Sobukuwe wena ofakwe impama uthi lawo ubisela ngaziphi indlela ngoba siyimpile ubabonta abantu bathathwa bethotshwa belinyazwa senze njani njani. Sobukuwe wena ukuthi ubisela ngaziphi indlela ngoba yimpi phela lodwa lawe nxa ekutshaya ukutshayaza ugade phezulu yumbono wami ngilawo. Singakhuluma sithini sithini sicine sesisola le-radio yethu ukuthi ayilancedi i-Studio 7 waphumba ukukhuluma kungelampumela kodwa thina siyithi esingelampumela ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma sidingi i-action ukuthi njengoba sokufaka ukuzibhakela wena wenzayo.
Halo msakazi seyizwa imbono yabantu bayithumela bafake imibono echiyechiyeneyo langemicijo echiyechiyeneyo lapha ku-Studio 7 ku-VOA Ndebele. Bathi mina ndombuzo nangombono njalo kuzihloko zakithi esizweni sikamthwakazi. Sizathi siyavota khonapha eduze 2023 abantu bonaba iphathe busayo bazaqala ukufaka imali bekuga abantu bekhohlisa abantu abanye bethu bazakhohlakala sizakhohlakala phinde siwuvotele umbuso wona lo okhona ubuyele uzathola ukuthi kunabanye abantu bethu abathi sebekhothisiwe okuncane bewukhankasele wona lo mbuso sebekhohlwe konke khonoku inhlupho esibhekana lazo obabone sebekhankasela wona lo mbuso begijima bekhampena besenza lokhu lalokhu begqoka le lezikhipha zabo sikubonile eminyakeni odluleyo ubani lobani besazi ukuthi umgabe usebenza la enalo upresident wokuthi kodwa kuthe wathatha bagugula wathatha umbuso bakwasithuthuna sakubona sihambile kuma-election abaningi bethu bezemkhankasela yenalubaba bemkhankasela besenza lokhu lalokhu. Ngithi kini zihlobo labangane labazali badala kasihlaleneni endaweni eyodwa sihlaleleni ethembeni hlukaneni lezinto zonezo siyekele into zokukhankasela abantu laba bazasiqeda du lokho esibavotela senza lokhu lalokhu mandla kobulawayo.
Salibonani basakazi bakwa-Studio 7 ngumsima ngalo okhulumayo sePlumtree. Siyabonga ukuyethulela thina izindaba eziyezakala eZimbabwe ngokuhlala ngihlala lapha eCresta. Hhayi, into yezakala eZimbabwe kubuhlungu straight. Abantu baphila nzima ngathi bangama-foreigner kodwa lizwe kungelabo. Hhayi, kubuhlungu she. Hhayi, siyabonga basakazi ngokusiyethulela izindaba zonke ezizakala eZimbabwe. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Kuneziphathamandla zebandla lama-Republicans ezibikwa zilwisa ukuthi umhlabeleli womculo we-rap uKanye West abe kuluhlu lwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe leMelika. UWest wazisa ukuthi ufuna ukuncintisa kunyanga ezilutshwane ezedluleyo kodwa isikhathi sasesedlule sokuthi angene kuluhlu lwabazancintisa. Kodwa iziphathamandla zebandla lama-Republicans zibikwa zifuna ukuthi uWest onsundu angene kukhetho ukuze athathele umnumzana Joe Biden abavoti abensundu abakhanya bemsekela ngobunengi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uChrisilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho oluzayo.
Kulabo mama asebephakanyisiwe abaqanjwa amabizo abo ukhanya ngani njengokusitsho nje ukuthi uKamala Harris ngiyokhanya ngani uphezulu. Mina ngibona ngani uKamala Harris ufanele lo msebenzi ngoba uBiden ube wabakhona phakathi eWhite House uyawazi ukuthi upresident kumele enzeni. Kodwa nxa sikhangela ngokuthi ezomthetho like ukuthi imithetho nje umongameli lo khona lo attorney general wathi sebe uvuthuze kanjani sebe jinjila izinto zinengakhulu izinto ezilobutsotsi phakathi. UKamala Harris njengomuntu owake waba oligqwetha olezolwazi ngalezi zinto kakhulu siyakubona vele la ngendlela abuza ngayo ukuthi ezomthetho ukuzikhaliphela mana ngani kuza kwenza ukuthi kube ngumbuso oqinileyo ngoba uBiden uyabe lo muntu aza kweyama kuye ngezomthetho ukuthi lapha kumele senzeni lapha kuyini okumele sikuhlolisise sikucazulule njengoba lokho sokwasowoniwa ngumuntu lo obekhona lo Attorney General wakhe singakulungisisa kanjani. I think ungakhangela ukuthi uTrump University yena umkhokheli we-law and order. I think ukuba umkhokheli kwakhe we-law and order kubhidlizile endleleni yokuthi kwakhe. So kufunakala umuntu njengoKamala Harris ozaphenduka laye azelungisisa lapho kudiliswe khona.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na umongameli Trump ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus? Lanxa bebomutsho yena ukubana kwezenotho ube uvusile kakhulu umnotho welizwe imisebenzi yabaminingi ukuthuza nqobana.
Ah, ukhetho luzayo luza kuba nzima kakhulu kumkhokheli okhona. Angawina i-election ngenxa ukuthi bakhona abanye abantu abambona elokhu esenza kuhle. I-economy ye wayeyizamile kodwa ayikhona ukusuthisa wonke umuntu kwakufuthisa abantu bakhe ikakhulu abamabhizimusi abayenzela ama-tax cuts labanye bonke even imisebenzi bikhona kodwa abantu bebelokhu behola imali ephansi ngenxa yokuthi uTrump even engazabe elungisa i-economy ube ngavuma ukuthi abantu bakhwezelwe imali bebencindezela ama-unions lawa amela abantu ukuthi abantu kubonakala ukuthi iholo abaliholayo lingana yini lesisekelo sokuthi uhlala kuleyo ndawo kumbe ukubhadala i-rent kunjani. Ube ilungisile i-economy for o-businessmen watshintsha njengoba ngengakhuluma nje imithetho ukuthi isisebenzi even imisebenzi likhona kodwa bezihlukuluzekile bezingaphathekanga ngenxa yokuthi i-economy leyade ilungisela yena ube ilungisela labaqhatshi labangani bakhaba le mali. Angawina njalo kodwa kuza kuba nzima ngoba kathi sekhangelane le economy engasahambiyo kuhle le coronavirus lezinye izinto zakhe ezinyazenzileyo nje ezilobutsotsi phakathi kumenemene. Abantu bayananzelela evotelwe omnyaka wokuqala ekwina ngo-2016 abantu babengazazi izenzo zakhe. Mbona ngani kathesi kuse abantu sebezibonile izenzo zakhe labantu sebekudiniwe ngengungu ehlala ikhala. Angithi abantu bathi kona nxa ingungu isikhala kakhulu sizadabuka leyi iyakhala sibili lezi nsuku kunzima. Ngibona ngani kwesinye isikhathi la uyazibona ukuthi umbuso ungambalekela. Angawina but angiboni.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ngakubi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Isigodlo sommeli welemelika eZimbabwe sithi izijeziso zenotho ezetheswe umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Kudakwa Shetakwirei
izolo aziphazamisi ubudlelwano kwezamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi liphakathi komqhudelwano wesigodlo sebandla eHarare ebese sesithiwa sesisezandleni sikanobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.